sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga khande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
uhlupho lokwaliswa ukwenza imhlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo ekuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezichiyeneyo elizweni.
Kuyasidingisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enzwa mgceke.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali eyokukhankasa endaweni ezichiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliswe ukuqhuba amarali endaweni iphose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lilenkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imhlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, amabranch, amaward, amadistricts, amaprovinces, nxa besenza imhlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe lecebo lokuthi nxa sisenza le mhlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapholisa, ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobo-nhlobo. Noma lisithi liyabhala izincwadi bayala, lingayenza imihlangano leyo sebehamba belandelela behlupha abakhokheli bethu.
Lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi lempumela ezavunywa ngabantu, ngoba abanye bayenza imihlangano, amanye amabandla ayenza imihlangano, thina abakumabandla aphikisayo esenguzwileyo ukuthi la ku-CCC kuyenzakala, asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho oluzayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzo wonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi silinike impendulo esithi thina impendulo meyi sigcwele ama-facts. Ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa kazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner batibona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephuwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla awezombusazwe alamarali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawo ama-rating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungake labo ama-conveners yengasitshelanga.
Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapholisa esixoxelayo eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esetsholotsho. Kule vidiyo abafana laba babhaxa bula luntombazana ngemswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. UZulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena owagwazwa ngenqamu umfundi weHamilton High. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo setsholotsho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo leyi, kulomunye umntwana othwele ibhemba nkalakatha yenqa, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le nto enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjeyana yoba abantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo? Igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha, kuyasitshengisa nje ukuthi into ye-bullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyi-bullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceke. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva sizame ukuyizikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi banjwe njani.
Ukuyini likukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya. Umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi esikhuluma ngazo eziyabe zithwele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment. Siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. Sindevele vele sitha kugobo lingaqondiswa.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Kanti isikhulumeli sogatsha lwezomfundo umnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela msheshwe,
lamlela nampawa fowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
Abalimi bemaphandleni esabelweni seZansi eMandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulumhlubulo, bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike ukubana eZimbabwe lizasebenzelana lele Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli, esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo, kungakho befuna ukuthi labo bakhunjulwe lapho esabiwa. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba ole mnyaka wokuzalwa edlule ngamathumi ayisishiyagalombili lambili 82 uthi ngaselawo amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyakeqa.
Insimu yonke sengayishela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngani ngasakwanisi kangako. Ama-tractor siyawadinga kodwa-ke into ekhona yokuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto njengoba izinto ziyasikho ukuthi ama-tractor ayabe waqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna unhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje sikuzwela kwathi uhulumende uyanika ama-tractor okulima so singazi ukuthi onika baphi njalo unika kuwaphi ama-ward bese ama-villages lapho hhayi angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna ama-tractor okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi line kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshwane sokomile. Kanti-ke nxa singathola ama-tractor.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sestezi phansi kwenduna umathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka kukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo ma-tractor abuye azesiza abantu ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla bathaya ngamakhuba ngezandla. Ngakho-ke ama-tractor siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Kunyanga edlulileyo ele-Iran neleZimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawone kwezokulima. Ele-Iran lathembisa ukuphathisa leZimbabwe nemithini yesimanjemanje yokulimisa, imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele-Iran kunyanga edlulileyo, umphathintambo ogada lukarhulumente lwezokulima kuleli, uMnumzana Encas Masuka, uthi leZimbabwe lizathenga amathalakitha kwele-Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Lucy Hamatibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lona elancintisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kokhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise ukhule ube lamabandla amaningi ukudlula akade khona ngo-2018. Kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe gwaqa bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi siza kuhambisa njani okokhetho. Umanyano, hhayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisa sana labanye, loku manya na labanye, kungaba hiyo indlela engasiphushisa. So hayi kuyaqoqwa, kuyalungiswa, akukabi clear ukuthi ngubani onjani ozakumangapi, kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhethu labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijwayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazana. I-participation yabo mama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu insuku zonke phakathi kwepolitics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bami bame mpo njengokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo i-exercise efuna imali. Endu ngakhangela economically womama sisasalele muva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela hayi omama bayabuyele muva. And okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi kuzancedisa, kodwa kukhanya ngazathi ispeedi sakhona sislow, kuvele kunzima. Kodwa ukuyekela hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama, behamba kancane kancane sizazi sifike lapho esifisa khona ukufika ku-50-50. Ngoba kathesi 50-50 khona ku-constitution ibhaliwe esibili ngamabala, kodwa practically hayi kusaselomanga.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi thina siyahlangana lakho yini okodlakela? Omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya, sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho, kodwa i-playing field yayikho level.
Leyo bekuyingxoxo noNkosikazi Lucia Mathibenga, umkhokheli webandla le-PDP lona elancedisa lokumanyana we-People's Rainbow Coalition ngokhetho oludluleyo owakhokhelwa ngoNkosikazi Joyce Majuro. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Olandelayo nguChris Gande, ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali chona njani izilukandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mike Chuma, isakhamuzi semakurukuzi eBinga. Sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande, lingabe litshona njani.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi?
Hayi, ngiyabonga umbuzo wakho Gande. izilwane lezi kuyizilwane lezi ziyasi ziyahlukuluza into ezifana lezifuyo khona ngale elokuzene emakolobusi imakolobusi iseduzani le lokuzene lemzolo ngafika lapha nejojology ke nje unjengani yemzola ufike lapho udlule emakolobusi uye emakolobusi ilapho kuganana khona ibhinga yeah izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe bhozebhoze ezintathu mpe eziyi-4 ezinye nje zingavele zihambe ziye emadlelweni ziyahwaywa maybe sho ukuthi iyabe ibalekile ezinye njalo abantu vele abaziboni
abantu-ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi
abantu okwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi babagandi nje ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabe ukwazi ukuthi into edla abantu isidla konke le nyamazana so abantu babephilile evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganula iganga kumbe ukwelusa okusegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane
izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe ngezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile
kukhanya njengani lezi ezihluphayo lezi zilutshwana kwazi ukuthi zingaba zizingaki kahle kahle kwinamba yazo ukuthi zingaka zaziwa kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani
okokugcina ungavalelisa abalaleli
Hayi sibonga usizo lwakho baba Gandhi sibongela abalaleli abalaleli Studio 7
Lo bekungumnumzana Mike Chuma isizalwane sebhinga ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilani
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla sihamba lo Maskandi uKiss Before igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. Umntunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Tulukala maluame misobuya maneka
Salibonani ngibingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7 kusho ukuthi ke uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before ngimina ngibuya ePlumtree komahlambuthi isigaba sakithi kusempugwi uKiss Before ufike emculweni ngonyaka ka-2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu wasetsholotsho oneqembu lakhe elithi uqeda umcimbi kube sokuthi ke ngo-2019 ngakhipha i-single track eyayithi usefikile ngabe angakhipha njalo-ke i-single track yami ethi u-crush yami kuthe-ke ngo-2022 ngase ngibuya ngikhipha njalo i-EP yami nesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe inengoma eziwu-6 ngaphakathi
Kunjalo, bafana bako manko Kulonyaka, bafana bakiti sabizo imina Njalo Kiss Before, humfo kama ufana kala kusen umzuru kama bli Kaba betu kumzuru kama mbade mata nuhati utu umzuru kama ta Hicho ngosi kama ngubi chendele li mnyabe ni mkepe Ntizio na mkisebe nzele mato na bala ngo chodeki
Aba ngatandu kutenga umculo wakho Kumbe ukuxhumana lawe va kuthola njani
Ngikhona lapana ku Facebook Ngilu Kiss Before moyo ubeso kuthi ke ine page likhona lapha elithi Kiss Before AS na ku Instagram ngikhona njalo laphayana ngingu Kiss Before M na ku TikTok ngikhona ngo Kiss Before Moyo 01 kubeso kuthi ku Twitter ngikhona ngo Kiss Before Moyo. Inamba zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngisegoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho.
Yiwapi amazwi owachiyela abalandeli?
Ngiyacela kakhulu, ngiyaguguzela njalo ukuthi mabasupport ngendlela efanele, bewuthenga umculo wethu, bewuthenga ama original, bahambe bethenga ama phone call ngama pirates ngoba leyo nto le iyasilimaza ngenye imini. Ngeke uze uthande uze ukuthola iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisena imali mhlawumbe yokungena e-studio noma mhlawumbe kanjani ngoba ulithanda kanjani ulithengele ama phone call.
Why boom up the music for a moment? Why boom up a cup of promise for a sposa? Why boom up a man for a do? Why boom up on his for a moon? Why boom we are for a post? Why boom up the book for a moon? Why boom up Sanyan for a macau? Why boom up a man for a do? Why boom up the book for a do? Why boom you boy for a moon? Why boom we are done for a post? Why boom we are for a dance? Why boom up the for a speed? Why boom with the band for a spark? Why boom with the for a moon? Why boom with France for a moon? Why boom with the ever set for a car? Why boom with Makiv and Makafun for a two? Why boom with John Tan for a two? I have Bumanga Peloka Maketa. Send me John Sakit Sabanu for a moon. Musaba Putsunu for a two. Musano Wan for a two. Musala for a moon. Musaf Manu for a moon. Boga by Bashama Sunya, but you let to the John. My people here, what did you see? I can hear you push a letter and let them tell things or other songs this guy. Zakashiya zonke kombe sathi umntu wa Kiss Before uthethe ubeko nqulo uthandi ubeko khumana uethele ubeko khumana ukelethe ubeko nqulo ubenithi ubeko moyo uwethini ubeko ngwenye ubathele isinto ubeko moyo umakwalita ubeko dube phansi umakhona ndaba ethe wona nozi ubeko moyo ukuthethe ubeko nqulo zakashisa libaze sala mina sengitshela nalanga into ubeko nqulo wathi kuzala ekuselula mntana ithi siyekele sihlabana abalunda DJ umapresa nayo kwaza kwaza sinyemnye sekhamza semzingwa. But here and now, the spell of music, who come left, who can repair the progress of our company, but too much of spice. But here and now, the best time because of Joseph and Shay and Pokamanji, I need the Madamajo, so I need the time. But 12 lessons and the kind of master has started a nice killing to do the kiss before. So to Melabana Baba and Sayana Bologna, Madame Topo Pokaboy, who sent to Pokaboy, who had in front of Kai. Because in Pokamapos, Papa, that's my beer, and you're telling me a listener. And the Matron has a time for more. Take his man before the figures room as a room is occupied. If not by Jerry, which I think I'll have many Russian him in Kusilian down. If the group has a father, my chapter of food that the rest of the land is. I can't quite be able to put us away in the middle of a photo of a fire.
Awu suka madoda siyabonga Ntungamili namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uCalvin Moyo kumbe uKiss Before. Singakehlukani isihlobo nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezitshiyeneyo elizweni. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Okwanamhla sesidliwe yisikhathi izulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.